Abangadebetshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr. Joshua Nkomo baya emahofisini e-NASA bazodlulela emahofisini kahulumende emhlanhlandlela Government Complex. E-NASA bafike banikeza isicelo se-petition umqondisi we-NASA uMnumzana Wellington Chinembiri kuthi emhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathintambo wesabelo sakoBulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge-National Railways of Zimbabwe kanye ne-Coal Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza e-NRZ uMnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamathumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba $17 ayeneli. Ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale irent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantwana bethu, sibhadalele ukudla le school fees, lama-bills, ama-rent. Ukubona ukuthi esizinda izindlu eziningi ngama-forums. Ama-forums lana sisey ukuthi ngama-forums sebedabule phakathi. Ngapha ulojisa 2 rooms. Ngiyelosala le 2 rooms. Ukwenzela ukuthi raise imali. 1 room. Belela abantu bengu-10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza e-NRZ uhola $25 i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina bafupha bafa besile benjalo gogo imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bavala bafuna 4,000 mina khola $25 seimali le kayenelisi ukuthi igcine abazukulu ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwe kufuneka imali ngigula sisendlini sibagcinile ogogo nje balibona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyachuba ogogo
umnumzana Charles Sibanda uthi inasa iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingathi njalo nezakhiwo zenasa kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Ufuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi and basitshele ukuthi iyangaphi isebenzisa nje njengoba bengasinikise ukuthi siyidlanje basitshele phela ukuthi bayisebenzisane.
Umfelokazi unkosikazi Esnathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi inasa yamtshontshela $20,000 njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenza e-CSC 30 years esebenza e-CSC so wasepho pa 2006 so 2006 imali yami yasuka e-CSC ngene naso tibe yingile akathesa banike imali yami and khonapha mpilo nsimanja ngathi khona ngikulisa kunika imali yakho ngathola ayi mlanika imali yami ingasayina ngathokhona abanitsheli kuthi.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Nzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
Qoqene njengabantu izizalwa ezihlala amapensioners ngoba isizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kulabantu abadala abasenze railways bahola imali zinganje yabo $17-$20 uyababona ukwehluleka kwabo lapho ehlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Bongani Netta uthi uphathele kakhulu ngenxa yokuthi njengabasha akulamsebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcine ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
Abadala yiwo abakhangeleyo ezindlini thina njengamayouth asisebenzi abadala abasebenzile iminyaka eminingi and but ungakhangela imali asebezihola ezama-pension zabo azenelisi ukubagcina and if you look at it ngendlela ekusituation yakhathesi into le ayi-affecti bona bodwa i-affecta lathi because it's a broader national crisis so ukuswelakala kwemali ezabadala ku-affecta lathi because thina sihlezi abadala yibo abasigcinileyo so sithi umangoyo selala eziwo ngenxa yemali abaziphiwayo.
Iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo.
Thank you.
ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.